Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ona mukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 18 kuLwezi 2022 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Inkantolo kamantshi namuhla yehluleke ukuhluza isicelo sesiphathamandla sebandla le-TRIPC umnumzana Job Sikala esokuthi akhululwe ngemali yebheyili ngoba amandla kagetsi ebengekho. Uzulu weZimbabwe uthukuthele phezu kwesehlakalo sokudlwengulwa komntwana oleminyaka eyisishiyangalombili 8 osezithwele njalo osesalelwe izinyanga ezintathu ukuthi abelethe. Abanye ababambana lebutho esitaladeni ngosuku lwanamuhla ngo-2017 bejabulela ukugenqulwa kukamgabe embusweni bathi sebezisola kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba kamantshi eHarare namuhla wehluleke ukuhluza isicelo sommeli weZengeza West yedale lePhalamende olilunga lebandla le-TRIPC umnumzana Job Sikala esokuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibail ngoba amagetsi ebengekho. Usikhala ukweze isicelo lesi kakutsha kulandela ukukhululwa kwamanye amalunga e-TRIPC ayebotshwe lawo alitshumi lanhlanu kunyanga kanhlangula besetheswa icala lokuphehla udlame enyathime. Abanye ababebotshiwe laba abagoqela umeli weshitungwiza North ePhalamende umnumzana Godfrey Sithole yena okhululwe ngebheyili kumaviki amabili edluleyo, kuthi abanye abalitshumi lane bakhululwe ngeviki ephelileyo. Umthethwandaba ulahlile uhlalile wahluza isicelo sokuthi usikhala la yakhululwe namuhla, kodwa abatshutshisi bathe udaba lolu belungeke luqhubeke ngoba kungekho amagetsi awukuthi balayithe imitshina yabo yokuthapha konke obekwenzakala emthethwandaba. Umantshi uvumelane labatshutshisi, kodwa amaqwetha kasikhala ebekuphikisa lokhu. Umantshi uthe udaba lolu soluzahluzwa ngokugcweleyo ngomvulo. Umnumzana Sikhala usedlulise inyanga ezinhlanu evalelwe ejele leChikurubhi Maximum Prison. Namuhla lusuku lapho abantu abanengi abangena khona esitaladeni betshengisela emadolobheni amakhulu afana leHarare lakoBulawayo besekela ukugenqulwa kukamongameli Robert Mugabe libutho eminyakeni emihlanu edluleyo ngo-2017. Abanye baqabula amasotsha bewabonga ngazo zonke indlela, kodwa abanengi sebezisola besithi owathatha isikhundla sikamgabe umongameli Emmerson Mnangagwa ubusa kubi ukwedlula yena umgabe. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Umsakazo weStudio 7 ukhulume labanye abaphatheka ekutshengiseleni lokhu bethakazelela ukususwa kukamgabe ngamasotsha abathi sebezisola kakhulu. Omunye wabo ngumnumzana Mthulisi Maphosa, yena othi lanxa uMnangagwa labanye bakhe kuZANU-PF bathembisa abantu izulu lomhlaba, impilo yesinzima okumangalisayo nanku umnotho uqhubeka ugugudeka njalo lamalungelo engahlonishwa ngemfanelo.
Emasoni Mnangagwa akula into aseyenzile engcono ngoba impilakahle yethu lokhu isehla ngelanga, wonke amayuthi akusela msebenzi akusela kudla soyo kudubeka kuphela yikho libona sokugcwele ama drug addicts abantu abasebenzi enzo kwedakamizwa ngoba kusela msebenzi eminingi nxa ka ED umgabe ubengcono imbona saphambanisa ukukhipha umuntu wayemuhle
amazwi kamaphosa agcinelwe unkosikazi Audrey Maseko naye owaphatheka ekutshengiseleni lokhu
halo mkhokheli okhona kathesi umnangagwa kusukela ngo-2017 engena kuze kufike namhla akula change ayenzileyo instead yena ubulele ilizwe wathi engena yena wathembisa abantu ukuthi ngemva kwe-100 days uzatshintsha umumo welizwe kodwa into ayenzayo i-100 days ingakakwani wayesetshintshile umumo welizwe in the sense yokuthi wahle wenza kwaba wesi ama-prizes ezinto ayakhwela ukudlula lokhu ayayikho khona akulanto eguqulekileyo ngesikhathi kulo mgabe kungcono ubekathi khona ithukela kayehle into okuthiwa yi-price control kayisekho kathesi lo lalo usithengisela ngentengo yakhe ayifunayo
umsekeli webandla le-CCC umnumzana Felix Mafa uthi njengebandla babethatha yi-MDC Alliance njalo babethemba ukuthi ukususwa kukamgabe kwakuzaletha inguquko kundaba zomnotho kanye nokuhlonitshwa kwamalungelo kazulu kodwa uthi lelo themba laphela eboyeni njengezithukuthuku zenja
abadala bathi umntwana wenyoka yinyoka yikho ke kuba nzima uqathanisa abantu laba ababili umoya omgabe lo Mnangagwa ngibona ngani uMnangagwa waba yi-student kamgabe for almost over 40 to 50 years ngalokho ngibona ngani umntwana wafundiswa umgabe yikho ke sehlanganisa lokho akufundayo lokwakhe isikhathi esiningi uba yingcitshi uwedlula utitsha wakhe ngokunanzelela amalungelo abantu lama-human rights ngibona ngani kuyafanana ngenxa yokuthi akulabubelo
kodwa ilunga le-ZANU-PF umnumzana Munashe Mdudza uthi labo abathi umgabe wayebusa ngcono kulo Mnangagwa bayaphosisa
thina kwebandla le-ZANU-PF umongameli wethu ucomrade Emmerson Mnangagwa uhlala ekhulumile ukuthi isikhathi sodlame lodlakela sesiphelile kathesi isikhathi sokubumba isikhathi sokubambana and isikhathi sentuthuko uthi yena wonke umuntu kabuye sizolungisa siyakhe ilizwe lethu ngoba ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo amazwi kamongameli wethu president Emmerson Mnangagwa ukuthi asenzeni ukuthuthukisa ilizwe asibambaneni njengamajuba siyakhe ilizwe lethu siye phambili
ukutshengisela okwenzakala ngosuku lwanamhlanje ngo-2017 lokhu kwenziwa ngesikhathi umgabe lokhu esala ukwethula umbiko wokuthi usesuka esihlalweni lanxa uhulumende wakhe wayesegenquliwe libutho njalo laye esehlala ehanqwe ngamasotsha uMnangagwa yena wayelokhu ekwele South Africa lapho ayebalekele khona ngemva kokuxotshwa uhulumende ngumgabe sithi wayezama ukumgenqula wathatha umbuso ekuphendukeni kwakhe uMnangagwa njalo wathembisa ukulungisisa umnotho welizwe kanye nokuhlonipha amalungelo oluntu okuyizinto abanye abathi azikafezeki ngimele i-227 ngiseharare ngumlondolozi Ndlovu
uZulu uthukuthele phezu kokudlwengulwa komntwana weBindura oleminyaka yokuzalwa eyisishiyangalombili 8 wazithwala njalo osesalelwe izinyanga ezintathu ukuthi abelethe. Amapolisa athi abophe abasolwa ababili phezu kwaleli hlazo. Umbiko lo uza ngesikhathi inengi lilokhe likhuza umhlola phezu kwesehlakalo somntwana oleminyaka efanayo owadlwengulwayo laye obelethe ngeviki edluleyo kobulawayo. Kulomunye njalo ontombazana oleminyaka elitshumi lasikhombisa 17 obhubhe ngemva kokubeletha amawele kobulawayo kunsukwana ezedluleyo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana e-Women of Zimbabwe Arise iWoza, uNkosazana Magodo Ngamahlangu.
udaba lokudlengwa labantwana lwandile kakhulukazi kulalokhu sikubonayo esikubona kulutshana kakhulu kungani sitsho njalo ngoba thina njengenhlanganiso yehoza sene elifile ukuthi khona siyenze iquestionnaire adibuza ngo-2020 ukuthi abantwana lockdown eyiphathe kanjani. Abantwana bathe bahlangana lobuhlukunyezi kwamacansini kakhulu ngesikhathi elockdown ezindlini kuhlobo nakumakhelwane nakumastudy groups laba abasada khona bevota kuba la bantu abadala ababa-offa izindlu besethi ngabadlungu lawo ma-mastudy groups nalawo. So esikubonayo singathi yikwengula kwalokhu ucwaningo esilengileyo njengehoze esisengisa ukuthi khona abantwana bayahlukunyezwa kakhulu kaze ngokwamacansini ngoba isikhathi esiningi abantu baceda isikhathi ngenxa yoshiphele okungamkihle kwezomnotho abazali bayasabalala bayidinga ukudla bayidinga indlela zokusiphisa nesikhathi abantwana basala ebota. Kubesiya udubo lamanzi kukhangela ukuthi abantwana abangamantombazane bayahlukunyezwa kakhulu ecansini khonapho nxa befuna ukuthethela ama-favors okuthola amanzi into ekwenza abantwana bahlukumezeka kakhulu kobulawayo bengaphandeni lapho babekhala ngisempini ukuthi khona sebehlala bebode emakhaya abazali bahamba bayeyeketa baye ngaphi ngathi zama ukudina imali. So abantu abethu bathesi basengozini baya-expose kakhulu kwindaba zokuhlukunyezwa kwamacansini.
Abadlwenguli ngokwazi kwenu Mahlangu kumbe ngokuzwa kwenu ikakhulu kuphenyo othi lalwenza abadlwenguli laba izihlobo kumbe ngabantu nje?
Abadlwenguli kakhulukazi esingathi ngocwaningo salenza lakhe athole ukuthi khona about 65% abantwana babesibadlwengulwa ngikhaya ngabantu abahlobane nabo then another 25% babekhuluma ngokuthi lapho abakha khona amanzi abathunywa khona ezitolo besiyalanyela empuphu kumbe ngaphi ngaphi lapho okuhlangana khona umphakathi kwakuhlangana khona lokudlwengula lokho then another 5% yakhuluma nje ukuthi hhayi ngomakhelwane khonapho esigabeni nje kuyathi uyatholakala but iningi langikhona into enzakala ngekhaya ngobomama bayathika bakakhulukazi-ke behambe besiyadingaukuto bayathengisa bazekutheni bayele kwenzekale lokho lalokho lokunye futhi esanyanzelelayo kwaba about 3% yakhuluma ngokuthi khona nxa kuleyomfa ngekhaya kuthi badlwengulwa khona sikhangele omuntu esikhala kusebantu ekhangele ukuthi abantu abele kube leyomfa sezithiwa mna sengihlala ikhona sometime ngihamba sezithiwa abantwana bebodwa ithuba lokudlwengulwa khona lokho.
Unkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana iWomen of Zimbabwe Arise Woza. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency lona oluhlezi luchothozwa ngabanye besithi alwethuli amanani aqondileyo ngezomnotho lokunye okuchiyeneyo okuphathelane lenhlelo zikahulumende luthi solusebenzisa imitshina yakulezi insuku ukuthapha ulwazi okuza kwenza luqhube kuhle umsebenzi.
Umqondisi wezinstat unkosikazi Farai Ndlovu wethule amazwi lanamuhla emkhosini wokunanza usuku lwe-African Statistics Day oqhutshelwe koBulawayo. Izinstat ihlezi isolwa ngabaningi abathi amanani awethulayo afana lawe-census kumbe ukubalwa kwabantu kanye lawokuwa komnotho i-inflation kavezi iqiniso ngoba lolu gatsha luphoqwa nguhulumende ukukhuluma lokho akufunayo. Abaningi bayisole kakhulu phezu kwempumela ye-census eqhutshwe lonyaka eveze ukuthi izigaba zemaNdebeleni zilabantu abalutshwana kakhulu. Kodwa uMandlovu uthi ugatsha lwakhe lusebenza lenhlanganiso zamazwe omhlaba ekuqhubeni umsebenzi wabo ngakho uthe abazibumbeli impumela yemisebenzi yabo.
Okay, so thina njengeZimstat siya advancer or we are modernizing our operations. Sesiqala ukusebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukuthi senze imisebenzi yethu yensuku ngensuku. Thina imisebenzi yethu kaninginengi iwuhamba ezindlini sisenza ama-surveys sibuza imibuzo mayelana ngezinto ezithile. So ukuthi sicollecte idatha yoneyo sesiqalile ukusebenzisa i-technology yakulezi insuku kumbe imtshina yakulezi insuku.
Ekhuluma emkhosini ofanayo emabhalani wedolobho lakobulawayo, umnumzana Paul Nyoni uthe ilanga le-African Statistics Day liqakathekile ngoba isizwe esingelalwazi ngokuhleleka kwaso silahlekile.
Umsebenzi wayo yikumeza i-economy yeZimbabwe, yikumeza abantu abaseZimbabwe. Kusasa asoze zivuke sithina kulawa sikolo ngoba siyakwazi. Basitshelile vele ukuthi omama bangakhi, balabantwana on average abangakhi, siza kuba labantwana abangakhi next year. So thina zayenza ama-plans in anticipation of i-growth level. Singela information leyo kusho ukuthi even izikolo ziyashota, izibhedlela zizashota. So you can tell me that this is a very important exercise. It is a exercise. Africa yonke jikelele sibekwazi ukuthi vele sibangaki thina ama-Africans. Xa ulungisa something kusho ukuthi wena you can project uzathengisa okungakanani. Kuthiwa i-marketing. I-marketing you need to know ukuthi kula bantu abangaki.
Unkosazana Britta Sibanda ofunda eMpophoma High School uthi ilanga le-African Statistics liqakathekile ngoba ufunde okuningi okuzamnceda ekufundeni ngezamanani. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube yena obemele abekhona emkhosini lo uthumele umbiko obalwe ngesinye isiphathamandla sikahulumende. Kumbiko lo uNcube uthe ukuqoqwa kwamanani ngemfanelo kuqakathekile kunhlelo zokuthuthukisa inhlalakahle kaZulu. Ilanga le-African Statistics Day linazwe ngaphansi kwendikimba ethi Strengthening Data Systems by Modernizing the Production and Use of Agricultural Statistics, Informing Policies with a View to Improving Resilience in Agriculture, Nutrition and Food Security in Africa. Nimele umsakazo weStudio 7 ikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi ele-Uganda ngeviki ezayo lizathola amajekiseni okuvikela umkhakha womkhuhlane we-Ebola oqale ukubonakala kwele-Sudan. Amapolisa kwele-South Africa athi asebophe isigebengu sakwele-Israel ebesidingwa yilelo lizwe phezu kwamacala aso. Live Talk lamhlanje sixoxa ngezehlakalo zokudlwengulwa kwabantwana kulandela ukuvela kokuzithwala kwabanye babo ababili abaleminyaka isishiyangalombili kuphela 8. Imbongi elodumo njalo engumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Music Rights Association umnumzana Albert Nyathi uthi abantu abaningi kabasahloniphi umsebenzi wabaculi ngoba bengafuni ukuthenga umculo kodwa bethakazelela ukuphana amadlalate ebulenjini be-internet. Uthi ngalokhu abaculi balahlekelwa yinzuzo. Nangu exoxa lo Gena Gumede weStudio 7.
Ngakuhambe kuhle mhlawumbe efuna urekoda lonyaka ngakuhambe kuhle ngomnyaka ozayo singarekoda eyangukuthi ama-resources atholakala ngoba kathesi show ukurekoda sungakurekoda abantu esatiningi badlale ngayo babathubelane bathubelane hayi ngakho-ke kumele kube la ma-resources abantu kade bakhala ekhala ngokuthi umazwiyo umazwiyo bantu abazwibabel hayi ngakhuluma laye ngangingamnengalamali mami hayi sinenza something manje-ke kuthi zakubona ngomnyaka hayi senzela vele kungumajini umalimazi uzarengubesela amazwi amabili amahlanu ngoba abantu kade bakhalela umajini kodwa ushupho ukuthi impela abantu kumele sonke phela singachubelana ngikazembona abantu bekongukuthi sesike sele benika ishukela kumbe bebeyesilayeli benika inkomo ngambone bezithengi inkomo kumbe bethengi ishukela ngoba amahlamvu ngakho-ke ukuthaza abantu kakhulu njengoshayameni wezimbabwe music rights association ngidinyora ukuthi le kuthiwa
kulezinsuku sokulezinye indlela labo abanye abanjengani abahlabelayo abasebenza indlela sokuthi bathengise umsebenzi wabo
hayi zona zokona kodwa ngibona ngani bekungaba ngono ngaba abantu abahlelisa ngoba ngikhuluma lawe nje senapha kulezi izwi abantu kuthela bekhe kamali yonke indawo bese emthoyo zakushila kodwa nje abantu aba engelalutho bayakhona ukuthi abantu bayathukelana nje nxa kungatholakala into engakudala ukuba kuwenza ngendlela nje nezomele zithenga nxa kungaba le-assurance ukuthi kuzathengwa kuthi abantu bengashiyelani hayi kunontukule kodwa laba lasithela kumele sinole
kumele liphile lani ligcine imuli zenu
hawu awuzwake kumele siphile sigcine imuli zethu thina engizaziyo ukuthi abangizishenzi kakuntu bavele iningi lethu liphila ngemnyuzisi njalo kwasentweni ngoba abanye baphila ngokutshontsha abanye baphila ngokuthi babenkomo bangamafanali abanye ngamanjinila abanye ngodokotela abanye ngamaloya thina bakhetha ukungabi ngamaloya bakhetha
umnumzana Albert Nyathi imbongi yelodumo ekhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Music Rights Association. Sokusele usuku olulodwa kuphela ukuthi iqale imidlalo yeFIFA Soccer World Cup eqhutshelwa kwele Qatar. Le midlalo isungulwa ngesonto lapho ele Qatar elizanqikilana khona lele Ecuador. Abalandeli wenguqu eZimbabwe bathi bayimelele ngamehlo abomvu le midlalo. Kubika uEzra Chisa Spanda.
Nesonto akubizwa ozwayo abantu abaningi babe bethe gwaqa phambi kokumabona kude sebebukele umncintiswano wemidlalo wenguqu owenkezo yezizwe zomhlaba. Omunye omelele imidlalo ngamehlo abomvu ngumgcinhlalo weqembu lenguqu leBlue Asset Castle BCC umnumzana Jerry Sibanda.
Ama-underdogs kulama championship contenders especially team njengeBrazil njengikhangela isquad sayo sibuyele emuva sikhangela uRomario Ronaldo bedlalisa amakeeper aboPele ngabona ukuthi hayi indlela abafuna ukwenza ngayo bafuna ukubuyela kuyonelani yabo CAF ngibona iqinile kakhulu kanti-ke la iGermany iqinile ezabo modamslav ziqinile ocroatia asiwo mathim alula but bakhangelela ukuthi mhlawumbe ze-afrika zingaba weki. They are very strong teams.
Umqeqeshi olodumo olokulolonga abafana abasakhulayo kwezenguqu umnumzana Ali Baba Dube uthi uhamba leBrazil.
Mina ngokubona kwami ngithipha iBrazil bona ngathi yiyo engathatha kumbe yakithi e-Afrika iSenegal.
Utsho ngani ngalezi team?
Nabayini ama-good players. Especially iBrazil, iSenegal nama-good players adlala khona lemazweni overseas. IBrazil yiyo engathatha zona. Argentina yayiwiniswa uMaradona kwi-Southern Maradona wayedlala kathesi mesingafani uMaradona.
Umdlali wenguqu olodumo edlala iqembu le-Highlanders usiza abantu khoza uthi amaqembu wonke akulumncintiswana angadelelwa.
Lama-big countries vele okhangelelweyo ukuthi noma kunjani angayithathi i-World Cup but sesake sabona kusenzakala over the years ukuthi kuba lama surprises ukuthi ngakhangelelanga like Croatia I think yafika kufinal the previous World Cup I think years 2 or 3 big. Yeah.
Iningi libuka ilizwe leQatar ngokuqoqala imidlalo khona kulilizwe elincane. Cosmas Thando Zulu ngomunye wabaqeqeshi beqembu lengezi Platinum Stars.
From all the time I've watched from the 70s World Cup, she's one of the best organizers World Cup I've seen, taken from the documentaries I see on television. But I can tell you, I still think the big teams, the big countries like France, Brazil, Argentina, and Spain, I still think those big countries, Germany, once they get to the quarterfinals, I can tell you, any of those teams will win the World Cup.
Akwaziwa ukuba ele Qatar lele Ecuador azadlala njani ngesonto ntambama. Abantu bazalandela imidlalo le bezihlalele ezindlini. Kukanti abanye bazabe sezindaweni zokubheja. Ngiba nesizwe 7 igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7.
Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba lomculi we-house disco uVusumuzi Nkomo. Uhamba njalo ngegama lokuthi DJ King Boss. Ephethe idlalate lakhe lakuqala elilesihloko esithi ozongiphatha kahle.
It's me, DJ King Boss.
Salbonan Balandiri, kuzindawo zonke ikuzo ekhaya ngibuya eLupane esigabeni saseKana kumbe eJabiwa ngaqala ngegospel ngo 2012. So kulo umnyaka ngiyezwa ngifisa ukuthi ngicule i-house disco. Kwafika kimi njengephupho. Iy'ngoma zamauzi mamela kahle zingathi ziyawela ngapha ku-house zibuye ziwele ngapha ku-disco. Yikho kwanje ukuthi ngiwubize ngokuthi i-house disco ngoba uhlanganisa i-house le-disco.
Idlalade leli lilengoma eziyisikhombisa. Ukuthenga umculo wakho Nkomo kumbe ukuxhumana lawe va kuthola njani?
Mina ngokuhlala ngiseGoli eHoneyju. Abangathanda ukuthenga ingoma zami laba lesifiso sokungiphasa ngitholakala ku 0027 62973 7440. 0027 code leyo 62973 7440. Ku Facebook nguVusa Nkomo, VUSAH Nkomo.
Abalandeli ke kubatshiyela wapha amasu.
Kakhulu ngicela uxhaso kubalandeli lokuthi lokuthengelwa ama-CD ukuze ngikwazi ukuqhubekela phambili. So siyalucela kakhulu uxhaso ukuthi lisisapote kakhulu balandeli bethu ngoba ngaphandle kwenu asilutho thina ukuze sibe ngabantu yini nina njengabalandeli ukuze sikwazi lathi ukuqhubeka silenzela umculo sisiya phambili.
Suga madoda DJ King Boss uVusumuzi Nkomo ehlabela ke kamnandi lapho esiqhibela uhlelo lwethu. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe Live Talk lingayikatshana kanti kusasa zikhona njalo eza kusihlwa. Kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo ngontunga milinkomo. Nkololo kwana wa matukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.